Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-25 Mabasa 2023 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDCT olulakho kumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luza kwehlulelwa ngeviki ezayo.
Nxa kusetshenziswe i-delimitation engayisiyo kumbe i-delimitation isebenzise amanani angekho, kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonokho.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ukhetho oluzayo luza kuba lula ukunqoba ngoba ibandla le-CCC lingahlelekanga.
Thina njengebandla le-ZANU-PF sesikubone ukhetho lolu luyi-walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela i-formation of i-MDC.
I-commission ebona ngokuchutshwa kokhetho e-ZEC inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bayobhalisa lapho i-ZEC eza kuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa koBulawayo.
Sesikhangelele ukuthi kuye kusteji esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi-consensus kuzanywa ukuthi kuphume le candidate A1.
Uhulumende uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Sudan lapho okulempi embi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDC Alliance olulakho kumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luzahlulelwa ngeviki ezayo. Umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Muonzora ongomunye wabaloba isisekelo sombuso uthi ikhomishini ye-ZEC ayiqoqanga kuhle uhlelo lwemingcele yokuvota i-delimitation. Ngalokho uthi kumele ukhetho lumiswe andubana kulungisiswe lolu daba. Emaphepheni awethula kumthethwandaba uMonzora uthi kulobufakazi bokuthi uhlelo lwe-delimitation akumelanga lusetshenziswe ngoba amakhomishina e-ZEC lawo awavumelani lalo. Umthethwandaba we-Constitutional Court wavuma ukuba lolu daba lulesisindo, ngalokho kumele abehluli bonke balomthethwandaba baluhluze lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Odaba lethu lusemthethwandaba lwangena kulokho esikuthi yi-case management, ukuhlolisiswa ukuthi kumele luphathwe njani mhla ka-17. Njalo abaphikisayo bebenikwe up to mhla ka-24 ukuthi batsho lokho abaphikisa ngakho imicijo yabo, sibe lathi sesiphendula mhla ka-28. Ube usiyahlala-ke ngokugcweleyo mhla ka-8 kuyona le inyanga elandelayo ibhentshi lonke ele-Constitutional Court lizabe lihlezi-ke selilalela ukuphikisana kwamagqwetha ethu lalabo abathi bona hatshi i-delimitation le kumele ihambe iye phambili. Yikho lapho kuzavunyelwa khona uZulu ukuthi angene azizwele, yikho kuzasasazwa khona mhlawumbe ku-ZBC lakwezinye i-media house ezizakwanisa ukuthi zenze lokho kumbe zizavunyelwa ukuthi zenze lokho.
Manje ngokufuna kwenu isicelo senu kahle kahle belisithi ukuthi umthethwandaba unqume ukuthini umise ukhetho na ukhetho lwenziwe ngedelimitation report eyakudala ungachazisela nje abalaleli
esithanda ukuthi abalandeli bakunazelele ukuthi ibandla le MDC esukulwelayo nje ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo ukhetho olukhululekileyo luqalisa ngayo idelimitation ngoba idelimitation isebenzisa inani labantu eyabakhona elizweni ukuthi icho ukuthi amawadi azabe emenjani ama constituents azabe emenjani nxa kusetshenziswe idelimitation engayisiyo kumbe idelimitation isebenzise amanani angekho kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khona njalo siyakwazi ukuthi idelimitation ihlala iminyaka elithumi okutsho ukuthi iyabe iza bayiyo esetshenziswa kukhetho lona lolo luka 2023 lolulandelayo kusitsho ukuthi ukusebenza kwahulumende ukunikwa kwezimali zamawadi ukunikwa kwezimali zama constituencies kuzalandela isisekelo esingayisiso esingazange siphe inani eliqondileyo labantu so thina njengebandla elibusayo esesibe khona kwezombusazwe isikhathi eside kangaka sesikwazi ukuthi akula khetho olungakhululeka njalo akula kubusa kwabantu okungalandela idelimitation engayisiyo sesakuzama konke ukuthi sithi abantu kaba register ngobunengi bazivote mhlawumbe sizanqoba sesibonile ukuthi hatch izano PF iqalisa ukusiqilibezela kusukela ku A khona apho nje sisathi khuluma ngendaba ze delimitation so thina isifiso sethu ukuthi imthethwandaba unqume ukuthi hatch idelimitation le ngabe kweceleni kukhangelwe i final report ye census kulandelwe ngqo ukuthi bangaka abantu elizweni kube sebebakwa ngama wards bese bebekwa ngama constituencies bese sesiya ekhethweni
Hello ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla le MDCT ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Kolunye udaba olufanayo umkhokheli webandla eliphikisayo ele National Alliance umnumzana Divine Mhambi usekhweze emthethwandaba we High Court udaba loku qonga kwembadalo yokuncintisa kukhetho. Umhambi uthi imali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa iningi kakhulu okuyikwephula ilungelo likaZulu ngoba iningi lizehluleka ukuncintisa lapho nxa lifuna ukungena kukhetho. Umthetho we-statutory instrument owethulwe nyakenye wakhweza imali ebhadalwa ngabafuna ukuba ngumongameli isuka kumadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili US $20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende sebezabhadala imali engamadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 kodwa kukhetho olwedluleyo babebhadala amadola angamachumi amahlanu US $50 kuphela. Kusenjalo, i-commission ebona ngokugqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bezobhalisa lapho iZEC ezakuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa kobulawayo. IZEC ithi abantu balakho njalo ukuhlola ugwalo oluhlu lwababhalisela ukuvota olwe voters roll kanye lolokwabiwa kwezabelo olwe delimitation. Kolunye njalo edala udaba ibandla leZANU-PF lithi seliqinisa imikhankaso yalo yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka phambilini kokuthi umholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa asungule ugwalo lwemanifesto kanye lohlelo lokukhankasa. Umnumzana Kudakwashe Munsaka oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edale lephalamende ekubandla leZANU-PF utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi imota abaziholiswayo libandla lakhe ziyabaphathisa kakhulu emkhankasweni.
Wasalibonani ama Zimbabwe amahle Studio 7 omuhle ngiyabonga ngethuba leli elokuthi ngikhulume ngiqiniso eliku ground isikhanda nelokhetho olubuyayo ngo-2023 lwamo harmonized election eZimbabwe. Thina njengebandla eleza noPF sesikubone ukhetho lolu luyi walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela iformation of EMTC lolu luzaba lulula sibili ngakho ke ngithi hathi sesikwinyile njengezana uPF ama campaigns seqalisile eMatnoth. Ngikhuluma nje ama MP amanye sephiwe izimoto ngumhlangano goqela lami ezokuthi singene ground siqalise ukuvuthuza iground yebo asikangeni ku level leyana esingake sikhane lokuthi hayi gathesi sesiku gear 5 ngoba simelele umongameli welizwe ukubana elontshe ethiwa yimanifesto ezanu PF kumanifesto sikhale lokubana yikho lapho esiyalontsha khona i-national campaign program sisuka khonapho kuyabe sokutshisa sibili okumangalisayo kodwa kwakhathesi sesiqalisile from our individual efforts njengama-candidates silamathimu achiyeneyo aku-ground. Sikhuluma nje mina njenge-candidate ezanu PF eBinga North constituency ngilamathimu ami aseqalisile ukusebenza. Ngikhuluma nje aku-ground ayakampena bayahamba what by what becampaigner thina sizabajoyina khonapha emalangeni alandelayo. Siqeda nge-trade fair, siqeda ngokulontsha, sesiqalisa ukuba labo ku-ground, sesihlala labo sesikankasa sikhuluma ngobuhle obeza no-PF. Amanye ama MP eMatnoth labo sebeqalisile sibe sisonke ku-PCC ephelileyo nge-weekend. Wonke balethemba lokubana siyanqoba indawo zonke kuyakhankaswa eWange, bayagijima kuma-constituents wonke aweWange, ungahamba etsholotsho bayagijima omama uMusa labo baba uKhumalo bayagijima ugijime uye leNkayi bayagijima uComrade Stars labo Comrade Stembiso bayagijima eLupana sikhulumi oNdlovu oNcube bayagijima eMguze bayagijima uminister phansi laphezulu lasebubi bayagijima ama-comrades ethu wonke baya campaigner. So hayi eMatnoth kumnandi sibili kuyawineka and iZanu PF overall hayi sikhayelele ukubana iZanu PF iyawina okule power ilizwe lonke. Ngabona thina siwa iconfidence eMatnoth, asikhulumi eMashonaland, asikhulumi eMidlands, asikhulumi kubomashwingu. iZanu PF iwina kuphela njengebandla elibusayo. Siqhubeka siyaphambili siyakha ilizwe njengoba watsho umongameli welizwe ukuthi liyakhwa ngabanikazi balo. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana kudakwasho Musaka oncintisa kukhetho lokudinga uzamela iBinga North edale lePhalamende ekubandla leZanu PF. Usithandekile uphinde waxoxa lomgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eMathebelele North umnumzana Mhlonipheki Ncube njalo ozancintisa kwesakhe isigaba yena osichasisela ngohlelo lwebandla labo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku-stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi-consensus kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1. Bonke abazabe bephumelele vetting bazayenza okuthiwa yi-confirmation party. And then besebesiya ku-stage sesithathu ukuthi nxa kukuthi ku-ward A1 kuphumelele abantu ababili bazakuya ku-stage sesithathu ukuthi ke kwenziwe i-consensus. Kuzakuthi ama-stakeholders kuleyo ward yibo bazakusho ukuthi hayi thina njengebahlali bakuleyo ndawo sibona ubani angasikhokhela ngcono kuyona le indawo. Kunjalo la ku-constituency akukuthi uphumelele abantu ababili oyi-1 uzakonfirma noma uzakhethwa ngama-stakeholders. So ke abantu hayi bakhanya sibili bakuthakazelela lolu hlelo kakhulu indlela le ntsha eyabuya le party. Bathi ngcono kakhulu kulama-primary elections ngoba kuzabonakala sibili abantu abasebenzela iparty, kuzabonakala kakhulu sibili abantu abasebenza kahle ezindaweni abahlala lazo. Ngenxa yokuthi abantu bayazikhethela labo abantu abafuna ukuthi babakhokhelele kungela muntu obachayela emuva. Hayi siyabonga.
Alo ke ngumnumzana mhlonipheke Ncube umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathebelele North obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yabonogada eFosset zikhalale umsebenzi ngomvulo zikhonona ngobuncinyane beholo lazo. Abanye onogada bathi ubuncinyane beholo sobubangele ukubhidlika kwezimuli ngoba abayeni babo bebaleka izindlini ngenxa yendlala. Iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi isela lakobulawayo uKhulumani Dube wazithola esebhajile ephahleni lwendlu iceiling esakhiweni ayezama ukutshontsha khona ubesemphethandaba izolo. UDube wanamathela kuceiling ngolwesihlanu waze wethulwa ngomgqibelo. Uvumile icala lakhe njalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ingele lathi ku Studio 7 emzini omkhulu umzwi wezindaba. Hayi yazizwa izindaba ezimnandi lisethulela zona sibonga njalo. Hayi siyabazwa abantu bezana uphi. Kuthi vele batomye lomunye udonsela ingubo lakho. Kunzima eZimbabwe bazalwane. Ngoba nje abantu bengabe lokhu bekuphika bethe eZimbabwe batsho kwacibe eZimbabwe kunzima. Ilizwe ngalibona selivalekelwa isiphofu. Kanti uyakusufuna ukuthi lize livalekelwe kanjani umuntu ongaboni ozwayo kodwa eZimbabwe usela njone esiphofesoda kodwa uzabe lokhu besamile omalaka inkomo labo gawulo labo Joseph labana ababanye abalwela impi yenkululeko bethi hayi eZimbabwe kuright akulanto luhlupho la abantu babofunda ukuzenzela yiphi into ozazenzela yona eZimbabwe abantu yiko ilizwe ubona seligcwele i-corruption kangaka ngoba omunye lomunye umuntu osefuna ukuthi ayenze i-corruption ukuze aphile nanso kona manje i-corruption evezwe Al Jazeera leyo ikhomba bona abantu bezanuphiwe abakhulumi la ngakho vele tututu abafuni lakuzwa uzwa abanye zokwathiwa bengakhuluma ngakho bayaphelela emajele.
Ngibingelele kuStudio 7 obingelela nguMr D.D. Daniel Dube bingelela kuseGoli uzala kuseGwanda engilalela inkulumo kaMagalela Mafa Sibanda angazi ukuthi uneminyaka emingaki lo muntu okhuluma lapha ngathi inkulumo yakho ikhulunywa ngathi ngengane encane ezalalelwa ezinye ingane encane njengaye abantu abakhulile emqondweni angeke beyizwe inkulumo yakhe le ngoba hayi lahlozi vele kakudingeki nokuthi khonkona mhlawumbe ngiyiphawule kodwa-ke ngiyasho ngitshela abantu bakithi ithi bengalaleli inkulumo le engalahlozi ekhulunywa ngumagalela Mafa ingane encane bengathizelini akazami ukuhlonipha abantu bemathebeleleni bakhulile emqondweni bakhulile lasekuboneni nalokho abakubonayo bayakwazi so engakukhohlisa abantu bakithi ngenkulumo yakhe yobuntwana ahambe eyofundisa abantwana becreshi lokhu thina sibantwana becreshi sibadala uzolalela isilayisi yakhe hayi thini dala sineke silalele inkulumo efanelaleni ngiyabonga
politics yawo lonke nje abasakazi nalibingelela kakhulu ngezwi lenkosi ngithi inkosi mayebelana ukusitela indaba ezimnandi njalo futhi esizithanda kakhulu mnango bethemba seutswana idudume thanda ukungelela isoka nabangani mami ngikhonstensi ndlovu kobulawayo lapha ngekomplex enkulumane.
njani inkulumane complex laphana bese ngithile ingane yami noNtokozo Nkomazana laphana kumama uMandlovu laphana siza ngapha konshazwe plan ngilele ukhulusa phumlane laphana ngilele kulungelo ingane yami laphana ukhulusa phumlane nyokugogwelo wagweru kosokwala unamandlovana kukhuluza izithono mbisi ngithi ngizwile inkosi Philani badala baphilani ngizwile inkosi nyabonga nyabonga basakazi labalaleli ngizwile inkosi iphile kahle
Studio 7 zitholwa njani nasatshona sathola Studio 7 Studio 7 sicela uncede ewat 6 ma ewat 6 ePlumtree esigabeni sakokhem abafana bathaba abantu bayabulala kodwa kula muntu obotshayo waqala kwafunikho etshaya ngabafana bahle batshaya bahle baphamba nekhanda ekugcina sivulela umfazi sebephindile futhi batshaya omunye umfana futhi etshwale nezolo wafa kodwa kulena umuntu obotshiweyo so thina sathi umthetho wathi usebenza njani kusasa uma sesithatha umsebenzi wamaphoyisa sofaka ezandleni zethu bazothina amapholisa Studio 7 sicela uncedo kuyethumelela abezindaba khona ngale sigabeni beke bekhuluma lezakhamuzi lezinto zalabo sobhuku sizwa ukuthi kuthwala siyabonga usasenda okhulumayo
salibonani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngiziphi igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha bahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela bhuti ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi umnangagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano babanjani okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhulunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eDinga kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela lini likhulumisa itonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele lini likhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngomthwakazi into ngabantu abakhulumisa indebele sebeqalile futhi abantu bezano ukudivide abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivide abantu libananzelele
bonke 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 basazaza mahle yezwakala indaba sizwakala ibambe kanjalo bonga ngokudla kwendlebe bonga lapha
livuka kanjani livuka kanjani Studio 7 omuhle hayi mina ngithanda ukuthi ngikhulume ngendaba kama ugalela umafa mina ngibona into erong ngomafa ukuthi umafa bamsolani umafa ukhuluma into eliqiniso njalo umafa usekela iTCC ukhuluma into eliqiniso emirani lebandla lakhe ngeni indaba ekamqondisi iyo indaba engasicaceliyo thina ukuthi umqondisi nxa yena esithi ufuna ukuquma ilizwe phakathi kodwa engacaci khathesa ukuthi upresident ofuna votelwe ngabantu ngubani esithi uzafaka ama MP lama councillors kuphela ukuthi ukuthi ufuna ukwale kuzana uPF ufuna abantu balebe kuzana uPF phela so ukuthi ukuthi umqondisi ngomunye umuntu odala idivision phakathi kwabantu ozoqamula abantu phakathi ozowubulala amavoti afuna ukuthi abantu bahlale bekuzana uPF njalo umqondisi nxa ekhuluma ngendaba yobushono uyisithutha ngoba okokuqala yena uyishona ngoba ngokwakomoya akula show akula ndebele la komoya abantu amandebela komoya ngawuhliziyo nothi moyo umqondisi lishona so angasitheli ngokushona angasitheli ngokushona yena lishona uma galela mafa uright ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 njani hayi mina ngiya phila ngiyaphila kakhulu mina ngingo supplier ke olandela kakhulu ezombusazwe engikuthandayo kakhulu ukuthi siyabezwa abantu bayakhuluma bakhala ngalokhu lalokhu kodwa thina njengamandebele esikhala ngakho ukuthi into ekhulunywa ngomthwakazi yiyo into engiyibona ingasikhulula lathi masingabona ngasolinye indaba nje ukuthi bakhona abanye abacatshileyo kubozani PF abesindebeleni abanye abacathe kubo MTC abanye bacathe kubo TCC kodwa kabacathela ukuthi bafuna ukuthuthukisa isizwe hayi bacathele izisu zabo labantu ababo labo kodwa ukuthi kusasa yabantu ababiza kuba yini uma bona sebefile abalani lakho bacabanga ngokwakathesi so khalela kakhulu uNkulunkulu ngabe uyasisiza sithole izibuso kwamthwakazi sithi phambili ngomqondisi moya phambili ngeMRP yabo
njani umsakazi njani umsakazi Studio 7 hayi mina ngithi bantu bakithi bakamthwakazi sonkeni asikhipheni zalo PF asikhipheni zalo PF asikhipheni noma bengalethani bethi nanko kumnandi okudliwayo dlanini kodwa kusalayo sikhipheni zalo PF kunini 1980 abantu bethu abawazi omunye umbuso kunini azameni bantu bakithi ngiyabonga Studio 7 lani lonke balalela
ngiyabingelela ku Studio 7 sanibonani okhulumayo nguMancube ngikhuluma ngisegoli eRoodepoort ngicela ukubuza ku Studio 7 bakithi mangi ngabe ngingenile ngazwakala ngisisalingise ngoba ngilalela izindaba vela ku Studio 7 ngizwa ezesishona angazenhlane lezesindebele manje isishona ngani siyangiyeqa kancane okunye ngiyakuzwa okunye angikuzwisisi ngiyake ngifuna ukuthi lami ngizwe ulimi oluseduze nami ngiyacela ukubana ma zikhona ezesindebele ngingazithola kuphi
ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisitumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende weZimbabwe uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Sudan lapho okulempi khona. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lithi uhulumende ukhulumisane lezizalwane zeZimbabwe ezilikhulu 100 ezikwele Sudan esezilubhekise emngceleni wePort of Sudan ngizihamba ngebhasi ngoba amagceke ezindizamtshina engasasebenzi. Amanye amazwe abalisayele South Africa lawo abikwa esethethe inyathelo elifanayo. Elimelika lona lithi selimile ukuhlenga izizalane zalelo lizwe lazo ngoba sekunzima ukuzisusa ngenxa yempi. Kucatshangelwa ukuba kulezi zizalane zebelimelika eziyinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe uMnumzana Difa waJabi Pangodube.
Asingakhohlwa kanti ukuthi nxa sikhuluma ngempi njalo nxa sikhuluma nge-ceasefire sikhuluma ngani. Nxa sikhuluma ngempi sikhuluma ngento eqala phakathi kwabantu abantu bengazimiselanga ukuthi noma bengazimiselanga ukuthi into leyo bafuna ukuthi yenzakale. Abantu beSudan siyazi ukuthi abafisi ukuthi ilizwe labo libe sebunzimeni kodwa kwaba lezizathu noma kwaba lezinto ezenza zaphehla impilo yokuthi zibe khona. Nxa sikhuluma nge-ceasefire, i-ceasefire yinto eyokuthi ibuya under ama-negotiations. Kungenzakala ukuthi ama-negotiations lana ukuthi kuvunyelwane, kungenzakala ukuthi abanye babone ngathi mhlambe laba abanegotiatela lolo leyo ceasefire babacabangela ukuthi mhlambe ngabe beqamele olunye uhlangothi okungenza ukuthi abanye bakulalwane uhlangothi bengayihloniphi i-ceasefire le eyabe ihlongozwa noma le eyabe icelwa. So i-ceasefire ayila guarantee babukanti ukuthi yinto engenzeka ukuthi kuza kwenzakala ngendlela iMelika yona efisa ngakhona. Kodwa ke okukhangelelwe abantu abaningi ukuthi bafisa ukuthi i-ceasefire le ayibe khona ukwenzela ukuthi ama-peace agreements ayenelise ukuthi abe khona impilo imiswe ngoba ziyalahleka impilo zabantu.
Siyabona njalo ukubana ele eMelika lithi lona selimile ukuhlenga izizalwane zaseMelika ngenxa yokuthi umumo omubi kakhulu. Ubona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba sisizwa ukuthiwa kulabantu abangu 16,000 abadabuka kwele Melika abakhona le kwele Sudan.
Ubuzima bukhulu kakhulu laphana ngenxa yokuthi abantu nxa ukuthi bayaevacuate bayakhitshwa laphana eSudan ukuthi bahanjiswe emazweni abo noma bahanjiswe kwamanye amazwe ngomakhelwane lapho kungabe kulokuthula khona. Kunzima ngoba laphana nxa impilo yami nxa siyikhangela igcile kakhulu indaweni ezifana lama airports, igcile kakhulu indaweni ezifana lama government buildings, igcile kakhulu ekuvaleni imigwaqo le ingaba main roads ayiyo afanele ukuthi asebenze noma ngithi asetshenziswe ukuze kakhulu ukukhipha abantu noma ngithi ukungena kwabantu esudani lokuphuma kwabantu acise fana ngendlela efana lokusebenza lendlela ama airports operator ngakhona okwenza ukuthi vele kube nzima into eza kwenza ukuthi kube lula kuphela ukuthi abazame ukuthi abapushe peace agreement ukuthi bazame ukuthi bathole truce noma bathole ceasefire ukuze abe lesikhashana mhlawumbe ngabe kavumelana kube lesikhashana esizavunyelwana ukuthi bayelelise ukuthi ba evacuate bakhiphe abantu laba abafuna ukuthi bahlengwe laphana kulelizwe laseSudan kodwa abangaphushi kuphela ukuthi ukuthi kuhlengwe abantu abavela phandle noma abavela eMelika abaselizwe leSudan abahlenge ukuthi kusinde labantu baseSudan abahluphekileyo abakhona laphana eSudan abanye abafela amafuko abangaziyo nokuthi kathi kuvele kulwelani phakathi kwazo lezi inkokheli ezimbili ezizwe eziphethele so akuzange khona lokuthi kutholakale indlela yokuthi kube lokuthula elizwe leSudan
lo ke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube olandela izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ngo 7:30.